Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto 3 kuMpandula 2017. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa andubana beziphiwe oluqhutshwa ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile.
Akusho ukukhankasa kutobana yinto vele unkosikazi kamongameli avele ahlala ayenza ukuthi ufuna ukusiza abantu kakhulu ezabomama njengoba yena enguye okhokhela omama ebandleni lethu elezampemu njalo futhi abe ngumama wesizwe sonke.
Siza kuzwa esiphathelane lokholo lwesiKristu.
Ukwenzela ukuthi imicabango yethu imehlule uSathane kumele ukuthi ibe imicabango egcwele ngelizwi likaNkulunkulu ngoba imilayo lelizwi likaNkulunkulu yiyo ke eba isikhali sethu esisebenzisayo, isikhali somoya esilwisana lomcabango kaSathane.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa andubana beziphiwe olukhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile. Unkosikazi Grace Mugabe ubikwa ezakwabela abesifazana kuzigaba zonke zelizwe inkukhu ezifika inkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, omela iphelandaba Mpophoma edalele iParliamente, okungenye yendawo lapho uhlelo lolu osolusungulwe khona.
Uhlelo lukankosikazi kamongameli lubuye ngendlela yokuthi luqala ngokuthi bona abantu befundiswe. So kathesi sikhuluma so kubuyile abantu English ezivela emankampanini abakhulu anjengabo Ivy's ababuya ke bezofundisa omama. So akusho ukukhankasa futhi kodwa yinto vele unkosikazi kamongameli avele ahlala ayenza ukuthi ufuna ukusiza abantu kakhulu ezabomama njengoba yena enguye okhokhela omama ebandleni lethu elezampemu njalo futhi abe ngumama wesizwe sonke.
Libakhetha njani kumbe ngabe zani PF vote?
Njengoba ukwazi bona ngesingizi angithi bathi bona shall be begins at home, ukuthi ukuthi into yonke kumele iqalisele emzini wakho. So kuzaqalisela emzini wethu besho kuphuma ke kusiyakhokha ngoba vele lawe nxa ungabona ulibandla elezombangazwe ukhangela abantwana bakho kuphela uzakhula njani. So kuzamele-ke kuphunywe phandle kukhangele ivini bona laba abasemabandleni aphikisayo ukwenzela kusasa noma nxa sikhuluma labo sibacela ulutho basizwisise masinya ngoba bekwazi ukuthi hayi abantu laba kababandluli ukuthi lo webandla liphi.
Sibonile usekelo abantu befola besithi bamsekela ngesehlakalo lesiyani senzakala eSouth Africa.
Mina ngokuzwisisa kwami ukusekelwa lokwana bekungenani le ndaba eyenzakala eSouth Africa belusekelo lokuthi hayi mama imisebenzi yakho emihle siyayibona, uyazigcina iy'ntandane, uyangena phakathi ebantwini uzama ukuncedisa. Sesawo sambona ebhoda futhi ngelizwe lonke ehamba enika abaswela izinto ukudla impahla lezi ezithiyetshiyeneyo. Sambona futhi encedisa abalimi ngohlelo lwana abalibiza bathi yi-command agriculture ukuthi hayi ungadinwa ungaphela amandla qhubeka lokusebenza njengomama. Phela umama onjengesikhukhukazi esifukamela abantwana baso sibeka shuthi abantwana babo banjani babahleli kahle abalantu ebaphambanisayo.
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalele iParliamente njalo eziphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Iningi lilokhu lisamukela ngembono etshiyeneyo okumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo azancintisa kukhetho oluzayo. Abanye besithi imizamo yokukhupha ibandla lezanu PF embusweni liphutha nje, kodwa abanye besekela leli nyathelo. ukuhlaziya ukuthi ngubani ongaba ingqonqothela kulolu khetho. Sixoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ilunga lebandla le South African Communist Party, yena okhuluma ezimele.
Ama qembu la aphikisayo ahlangene amaningi angawokuzalwa ku-MDC, angamaqembu futhi aseke azithesta okhethweni, ngakho bayazi ukuthi i-support abanayo ikangakanani. Uma sibuka iqembu lika Joyce Njuru, asikwazi ukuthi ninamandla angakanani okhethweni. Asingeke ke sethuke kakhulu ukuthi mhlawumbe uma lingekho lona kulolu mbimbo lu osolukhona kuzophazamisa izinto eziningi. Njalo sesike salibona la elike langenela khona ukhetho lolu lokuchibiyela ukuthiwa i-by-election. Ihlulwe kakhulu, kakhulu kakhulu yiZANU-PF, ngoba kulezo ndawo i-MDC ngokwazi kwethu ibingalungeneli lolu khetho lokuchibiyela.
Abanye njalo bathi ibandla leZANU-PF linganqoba kulolu khetho, ikakhulu ungancintisa yena uMongameli Mgabe ngokwakhe. Lidabukene phakathi kungokuthi ngubani ozamlandela athi yena ngokwakhe.
Uma amaqembu aphikisayo ngokuhlangana kwawo angakha umlayezo oqinileyo abawuthumela kubantu baZimbabwe, amathuba angcono kakhulu kumaqembu aphikisayo ukuthi aluwine ukhetho. iZANU-PF noma ngabe kukuthi ukhona uMgabe, kodwa nje liqembu elikhulayo, nanokuthi-ke lolu hlelo olusha lokuvotwa oluhlongozwayo luzolekelela amaqembu aphikisayo ukuthi iZANU kungabi lula ukuthi wakhwabanisa amavoti. Ngoba phela kuyo iZANU kuvota nabantu abangasekho emhlabeni ngokwe-voters roll endala. Kodwa le voters roll uma ingakhiwa iphumelele kube yiyona ezosebenzisa okhethweni, nakho lokho kuzolekelela amaqembu aphikisayo ukuthi aluwini ukhetho.
Lo umnumzana Senzo Nkomo, ilunga lebandla le-South African Communist Party eyingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena obekhuluma ezimele. Sixoxelaye ese-South Africa. Inhlanganiso ebona ngokwabela abaswelayo ukudla emhlabeni jikelele e-World Food Program ithi indlala ibhahile elizweni, njalo abantu abedlula isigidi esisodwa i-1 million emaphandleni eZimbabwe badinga ukudla ngokuphangisa. Isakhamuzi seBinga unkosikazi Febi Dube uthi usekelana lombonolo.
Amazelo okuthengisa akula. Le-DMP ithathe i-command agriculture kuphela, nazi izilimo zakho nazikho. Sovele abantu baphele nzima ngendlala, indlala sikubikhona nokuthi babhadalele abantwana besikolo akula. So ezikolo sebethemba ukuthi isikolo singathi i-school fees, babambe imbuzi bahambise bayenika bona amatisha bayithenge babe sebesenza besebebanika imali leyana sebefake esikolo.
Luqhubeka kuhle uhlelo nalolo lokuthengisa imbuzi?
Imbuzi uyayihambisa, wena usoze uyithengise ukufuna ukufuna yiba abathathayo nxa esithi i-$15 i-$15 wena uyabe ungasazi lutho, sibethatha imali lana bafake esikolo, awula lutho idola yokuthi uyegayisa phelenzini. Ngoba la mali lenhlelo zabomama esazizenza leziyane zemali sezisebenzisa ukwenza ukubutanisa amabele nxa unamabele nxa ulomumbu, but akuyindawo ngoba konke lapho esithengisela khona.
Uthe abangani bayazuza yilabana be-command agriculture kungena
abe-command agriculture abazuzi, bayathengisa ngoba balima beyigroup. Njalo awungeni nxa ungelakhadi lephati le elokuze lebandla lelikhona.
Kodwa baningi yini abantu abangene kulolu hlelo?
Akula njengeBinga lapho engikhona mina eSiyabhoa, i-one irrigation ekhona kuphela, ngingathi bakuma-25 or 30 khonapho. Njalo ukuthi thina sithengise, uyathengisani wena ulime wazuzisa-ke lilodwa. I-World Food Program dala yagcina sile 3 or 4 months la i-social welfare umumbulwana akusela kule mali kuphelenini kwabantu yabe-social welfare layo futhi bayiqine sebene-2 months bengakayizuzi. Iyekela kuthimeke esonda bakulindise bambe ukuthi kubhinga sekekushubhekayo amakanenzala
ye lingakhulumaaakuse
zidoda abatevide imvula yakazovula ezikazanya ziphoka bo balugwasi balugwasi ma NGOs dakwe fulumende dakwe chali kuti kubva mazivano kulimvi so vana kazi vari kushupeka loko even kubhadharira vana vechikolo dakwe vari kujata pe gambo tatu kwenchituri ugwasi gogo tatu kwemigodhi yamagodhi tulamu longa kasamba vezipati mantemba tatu ari vana kazi dakwe chivajata kuzempongo kulindiso kuno impongo vantu vamubalazo vavakuzidza kuHarare okunovaula mabayas kachive vale hard cash so impongo kweredhozi bezobhadhare transport ukauzwe kuHarare folazi imali yakona wakuidzana yanda kuula zvinhu zvii so tiri kushupeka loka kuti tijane mari ndava inkuku riri twakatembe dhezi yakafuye Newcastle achikwe munzi ule nkuku wakafiyala mpongo kupera imombe tatuwe so nzala iri kutishupa mubhingi talomba lokahambe votwa lomba masikaleka voto nemusiri zvizvi.
Lowo ngonkosikazi Febi Dube isakhamuzi seBhinga sixoxelaye ekhonale eBhinga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo nginguMike Hove. Namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa loZenzo Nyoni ongusakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe njalo ongumkhokheli owebandla lezombusazwe eleFederal Democrats of Zimbabwe. Sizabe siphatha udaba mayelana lombono wabasakhulayo eZimbabwe uma sesixoxisana ngezombusazwe, ikakhulukazi bona abalombono wokuthi akuqakathekanga ukuthi bayebhalisa ukuyovota. Nyoni, uyizwile indaba ekhona, awungitshele umbono wakho.
Ngiyabonga mfowethu. Ikakhulu singathi ontanga iningi labontanga eZimbabwe sebelahle ithemba ngoba ekukhuleni kwabo iningi labo kabazange bebone enye ihulumende ebekhona ngaphandle kwezano PF. So iningi labo abanye sebekholela ukuthi njengoba bebone izano PF iyo inhlanganiso kade khona ibuza kuzokwela namhlanje babona ngani sebezikhalalela kiyo ukuthi konke okwenzakalayo sebengafela ngapi kuzano PF. Njalo iningi labo ntanga kuyikwesaba ukuthi kambe nxa izano PF ingaluza ayisozi ibe lwedlakela yini.
Enye into ebengifuna ukuxoxa lawe Nyoni ngumthetho lo omusha lo othi umuntu sokumele ukuthi ayothola isithupha esitsha lesi esiyiplastic ukuthi athole ithuba lokuyobhalisa ngoba lena eyezenge ngeke isebenze. Ubona ngani imithetho yonke le ekhona izathinta abontanga kanjani?
But Mike, eqinisweni i-government yezano PF is trying to frustrate ontanga ombe izama ukufrustrate isizwe ukuthi abantu bekhala.
Kodwa Nyoni, wathi ngibambe i-government ingena ngapi uma sesiphatha udaba mayelana ngeZEC?
Ngoba iZEC was appointed by the ZANU PF government. Mina I believe ukuthi but Mike, this is a way of frustrating abantu ukuthi bekhalale indlela yokuvota. Ngoba sisazi mhlophe ukuthi kambe shwa ibe umbede ubesazi isikhathi sonke leZEC isikhathi sonke lesi ukuthi izosebenzisa ini iPVR. And then kungani bengatshela ngabantu ngesikhathi eseneleyo ukuthi betshintshe isithupha? Bakuthulile. And ungakhangela isikhathi sabo, I think it's a limited time, it's a short space of time ukuthi abantu bethatha isithupha lokuthi abantu beqale ukuregister lapho kuzagcina khona iregistration. Even all ama proof of residence lokana kuyindlela yokuncindezela abantu ngoba sesikubala imithetho yakhona sathola sokumele kube lama permit yokuvumela abantu ukuthi ye lo landlord abe lencwadi oyibhalayo ufakaza ukuthi no le liloja lami. So it's a lot of things ama requirements that are needed azama ukuthi abridge out abantu ukuthi baye vote kanti ngeyani imithetho eminingi vele edingwayo ngesikhathi sokuya vote. Why kufika imithetho emisha every time sokumele kuye vote kukanti iconstitution doesn't require everything ezinjengalezo?
Le mithetho izathinta abontanga abaphila ngasemazweni abafana ngabo South Africa, Botswana njalo thina abaphila phetshe ngoba kusho ukuthi sokumele ukuthi sigoduke kathathu. Njengebandla elikhangelela ukuthuthukisa abasakhulayo likhangelela ukwenzani ukusiza abontanga abaphila emazweni achiyeneyo aphandle kweZimbabwe?
NjengeFederal Democrats of Zimbabwe sincedise ontanga before ukuthi bethole izithupha lama birth certificate akade bengalawo, and then we managed just about 48% of young people managed to get in izithupha lama birth bencediswa i-organization yethu AFDZ. Those ngathi labo kakhulu abasesikolo, those are who are studying maybe in South Africa. I think each and every youth but Mike kumele azizo umyouth umuntu esihlupha ikamini Zimbabwe. ayisoze yafa yavuma but ukuthi mbe sithi amaZimbabweans asa South Africa or Botswana behambe e-embassy benza ama-ID applications. So thina njenge-FDZ sithi noma yothi wozanini ekhaya. And we as a FDZ, I'm a party, I'm a civic organization. Siyahlangana ngawonke amalanga. We want to push the government. Ukuthi kube lama mobile areas where labo bazabe labantu bazabe senelisa ukuthatha isithupha ngokufanele.
Hayi, okay. Masiyigqibeke zenzo abantu abalesifiso sokulithinta bangalithinta kanjani?
0713 142 or 273. That is a WhatsApp number. We can assist them. Ngayonke indlela abafisa ngayo.
Hayi, siyabonga Zenzo, bekuhle ukuba la uhlelo.
Ngiyabonga futhi Mike, siyabonga.
Balaleli lizwi indaba ekhona. Nxa ungusakhulayo osekela ibandla le-ZNPF noma i-MDC Alliance, njalo ungavumelani lombono kanyoni, siyalincusa lani kuhlelo. Lingasabi ukusithinta kukhasi lethu ele-VOA Ndebele ku-Facebook. Bafethu masidibani ngeviki ezayo. Olivalelisayo, uMike Hobe Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela esiphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashonapi ona amas.
Ngibokambe zulu kandaba siyaqhubeka ngodaba lwenkosi yamaNdebele silobaba uEvidlela Ncube yena okhulumela indlu yesikhosini yakukhumalo.
Ukuphelelisa isiko lethu sibe lenkonzo sibe lomuntu ozaqoqa abantu kungakhathalekile ukuthi bakulithi ipolitical party umuntu angaba kuliya iparty lokuliyana noba kuliyana uyabe engakhethi umuntu ehlanganisa bonke abantu uyabe engasupport ipolitical party kumbe avimbele ipolitical party okwakhe kuyalusa isizwe sonke njengoba sihlangene njengoba vele kwakusenziwa emihlendi yanedlili yesizwe sakithi.
Ye, siyabona njalo ke baba Ncube ukuthi ukhona ubaba kuthiwa umnumzana Raphael Stanley Khumalo uthi laye ubona ngazani ufuna ukungena esihlalweni senkosi njalo ubona ngani uyagcotshwa ngenyanga ezayo. So lina Paul iza kuphatha njani khonokho kwenza ukuthi kungahluphi?
Ngikhulumela uhlangothi lolu olule inkosana uBulelani Collins Lodongula Khumalo. Angikhulumeli lo liyana olungale okulobaba uStanley Raphael Khumalo. Kodwa engingakusho kuphela ukuthi thina ngapha silandise indaba ngokuphelela kwayo ukuthi ubani uzalwa ngubani ubani ezalwa ngubani. Ngingakuphinda khona lokho ngokugcizelele uBulelani uzalwa nguHumphrey, uHumphrey ezalwa nguPatrick, uPatrick ezalwa nguRose, uRose ezalwa nguNjube, uNjube ezalwa nguLobhengula, uLobhengula ezalwa nguMzilikazi, uMzilikazi ezalwa nguMashokane. Angithi ayizwa ukuthi isanjani icacile ukusebenza kwayo. Angazi kumbe langale bangayilandisa ngayona leyo ndlela kukibo iba bangazikhulumela, kodwa ngapha isebenza kanjani. Kube usize ekugcotsheni ukugcoba kakusonto ehluphayo. Abantu yiba bazazikhethela ukuthi kanti okuyikho okuze ngesiko labo ngempela yikuphi, ngokuba inkosi vele izabanye zikaze zigcotshwe zibe ngu-10 zibe ngu-100 akulandaba lokhuya. Kodwa ezelwe ngosiko ngokuhamba kwesiko iyabinye, kodwa sisisa ukuthi ngemva kwakho konke lokhu sonke sisebenze ndawonye. Kumele sisebenze layo uStanley Raphael Khumalo, akufanelanga alahlwe. Imizamo yakhe ibonakele, siyayamukela, kodwa kuzamele konke kwenziwe ngosiko, sonke sisebenze ndawonye. Akulanti phakathi kwabantu, wonke umuntu kumele asebenze ndawonye.
Singathi kadesa abantu bafuna ukwazi-ke ngenkosi yabo ukuthi hambe ifundile ayifundanga, uvele uhlala ngapha kwangkhona, unina ubani? Bafuna ubakwazi khona kwabantu, akubacothele mbijani.
Unina nguThembekazi Patience Maxengana Lobhengula. Isibongo abasebenzisa kakhulu bekhona-ke ngesithi Lobhengula. Lobhengula angithi basuka zabelungu lapha, so babamba lesiyana isibongo esithi Lobhengula ayesabo Khumalo esithi Lobhengula yiso abasisebenzisayo. Nguyunina, hayi lijaha elihambileyo ngempela emfundweni, yaqansa laze lafika enyuvesi ngelamanje. Aso umuntu wakudala ngalezi nsuku, ule minyaka engu-32 ngokuzalo.
Esikolo wangena wenzani kwezemfundo lapho?
Akufanelanga ngise ngimveze phambilini kakhulu, ngokuba kuningi kuyabe kuzalandiswa ngesikhathi esevezwa kubantu kuma kwakhe. Okukhulu ukuthi ngisho kubantu ukuthi lijaha elifundela ze lafika e-university, ngumuntu olezicoco ze-university, uyena lo oyabe ozaba yinkosi kaMthwakazi. akazange wabaleke isikolo wakuvuma ukungena waba lenhlanhla ukuthi afunde ngokunjalo. Siyabonga kakhulu ukuthi sebesile inkosi yakulamalanga ngendlela vele esokudingeka kulamalanga.
Ye, bakhona abantu abathathu abambuzileyo bathi inkosi iyakwazi sibilithi kobulawa kumenjani, njalo nokuthi imalokitshini lakuvele kumenjani, kambe ngabakwazi le makhaya. So bebebuza nje kwezithi beza ukuthi kumenjani.
Uzabakwazi emakhaya lalapho afana buse khona, uzananzelela ukuthi noma ngubani, noma umuntu ozele khona lapha akakwazi ke yonke indawo. Bakhona abantu abazelwe njuko ongakwazi ukuthi kunjani ekhathi pastor zonke leziyazi. Waziswa ngabantu abama-advisayo. Vele ungabona usuka le lontando kayiphikiswa umazi konke, yikho ilizwe liphelile linje. Lohlupho lapha lalaphana abantu abazi konke bayahlupha. Yena ke uzabe ngumuntu ofuna ukufunda owaziswa ngabantu lokhu lalokuyana afanele indlela asebenze ngayo, ngokuba ngekazi yonke into, kodwa ungumntwana okhule enesifiso sokuthi vele ahlale kunye labantu bakibo. Singakhohlwa ukuthi nxa engale ufana lomuntu osesitokisini, angithi basuswa bonke lesiyavalelwa ngale ukuba kungaveli ubukhosi phakathi kwabantu.
Ye, udaba lwethu luma lapha-ke lamhlanje Zulu kandaba. Ngithatheleli thuba ukuthi ngibonge-ke umnumzana efihlela Ncube Oliver lisa emoyeni, ngumthembo ozithembayo okips tube lilale
ona amasiko ube ukhona izolo akuse.
Siyabonga Gibbs. Sike sizwe siphathelane lokholo silonto ngamile inkomo we-Studio 7.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyamukela lami abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu chapter ka-6 verse ka-11. Abantu abaningi bayakhathazeka ngokulwisana loSathane kumbe lokwesaba uSathane. Siyasibona abanye baze begqoke, abanye ngambona abanye begqoke izihlangu. Ubona umuntu ethwala ihawu kwamanye amabandla ngoba bengazwisisi ukuthi uSathane umuntu angalwisana laye njani. Kodwa kwabase-Efesu 6 verse 11 uthi yena, faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Kuthi ukuthi akumelanga sesabe. Ngesikhathi esiningi abantu bekhuleka besithi, Nkosi ngiqinise ngenze ukuba ngikwanise ukulwisana loSathane kumbe ngikhulele isono. Umkhuleko njalo kawudingakali ngoba iBhayibheli lisitshelile ukuthi senzeni. Lithi lona faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu njengoba embalile laphana. Lithi sona ngesihlangu sakho uzayenelisa ukuma uyehlulane layo uSathane. Awusoze umesabe, njalo kuba lula ukuthi ukwenze ngoba akwenzi ngamandla akho. Singananzelela ukuthi vele khona ekuqaleni ewisa umuntu uSathane wafika wathi ku-Eve ukuthi uNkulunkulu uvele wathini, waqalisa ukumenza ukuthi acabange njalo aphikisane lomlayo uNkulunkulu ayevele ufakile. KwabaseRoma uPawulu uyakhuluma ukuthi yena kuqula indlela ocabanga ngayo, ngoba imicabango yikho lapho uSathane asebenza khona. Kodwa-ke enye into eqakathekile okumele siyinanzelele yikuthi ukwenzela ukuthi imicabango yethu imehlule uSathane, kumele ukuthi ibe yimicabango egcwele ngelizwi likaNkulunkulu, ngoba imilayo lelizwi likaNkulunkulu yiyo-ke eba isikhali sethu esisebenzisayo, isikhali somoya esilwisana lomcabango kaSathane. Ilizwi likaNkulunkulu lalo liyakha imicabango, liyakha imilayo, liyakha indlela okumele abantu baphile ngayo. Ngesikhathi esiningi indlela uNkulunkulu ayakha ngayo njalo abeka ngayo imilayo yakhe, abeka ngayo indlela okumele sizilandele, ziyalwisana le ndlela uSathane azilethayo. So isikhathi esiningi abantu abaningi abananzeleli ukuthi indlela uSathane anqotshwa ngayo yikuthi landela indlela ebekwe nguNkulunkulu. Ngoba thina ngamandla ethu kumbe ngokuzama kwethu vele singeke sanqoba isono, singeke sanqoba amaqhinga kaSathane, singeke sanqoba amacebo akhe. Kodwa nxa umbhalo kaNkulunkulu kuyiwo esiwukhulumayo ube njalo emlonyeni wethu, uyamlwisa uSathane umuseba phansi. Abantu abaningi kumele sikhangele ukuthi imilomo yethu sithini nxa sikhuluma. Sikhuluma sifakaza ilizwi kaNkulunkulu ngoba sikhuluma sivumelana noSathane. Eyinye indlela lapho uSathane aliswa khona izizwe eziningi kumbe ngathi abantu abaningi kuyabe kungamasiko ethu. Emasikweni ethu lawa esiwalandelayo kungaphi lapho uSathane abecatshe khona kumbe kungaphi lapho uSathane angakusebenzisa khona athole injukuntsho yokuthi angene asilwise asinqobe. Njalo amasiko ethu kumele ukuthi abe ngamasiko abangaphansi kumbe aphendulwa ilizwi kaNkulunkulu. Niyambona ukuthi like njengathi thina kithi esintwini silezinto ezinjengembuyiso ukuthi umuntu angaphupha kwathi hayi manini simbuyiseni. Kumele siqalise ukuzibuza ukuthi ukubuyisa lokhu kutshona kuyabe ubuyisani. Ayisizo yini izinto eziyabe zivulela izikhala ukuba uSathane angenele phakathi kwakhonoko. Siyasibona ukuthi njalo thina abantu nxa kuvelwe umntwana kuyathona hayi kumele kuyelahlwa inkanda. Konke khonokuyana kungabe kuzindlela uSathane angena ngazo ukwenzela ukuthi asilwise asiwise.
Kuyiphethe mfundisi.
Sibongile baba namhlanje igama likaJesu. Simelana la yonke imicabango kumbe imkhuba elisana lelizwi lakho. Siyabhidliza uSathane siletha ke imilayo yakho lemkhuba yakho Jesu ukuba ibe yiyo esibusayo egama lakho. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu labalaleli belale kakuhle.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Nanko umculo kazinja ziyamluma haya iqembu le Cholocho Football Club.
Iziqholo bafana ngqwangqwa
iziqholo
ngehlukanike esikhangele bezihamba phambili uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa andubana beziphiwe oluqhutshwa umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile. Siluqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.